sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Mina ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 23 Mpandula. Ibizo lami ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
We desire to be a friend to all and an enemy to none.
Abanini bezimoto ezithwala uZulu abangasebenzi ngaphansi kwezubukho kobulawayo bakhala ngokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Imota zabantu ziyachaywa, ziyabulawa, akulanto eyenzakalayo ngalokho. Phezu kwalokho, imota ezimele zithwala abantu kazikho.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya edinga ukuqinisa ubudlelwano lamazwe akhahlameza uZulu hathi alombuso okhululekileyo. Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu lomculo elihlabela umdumo werumba elihamba ngegama lokuthi Madlambuzi Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abanini bezimoto ezithwala uZulu abangasebenzi bephansi kwezubukho kobulawayo bathi bahlukunyezwa ngamapholisa weZimbabwe Republic Police Traffic. Njalo lokhu kufaka impilo zabantu engozini nxa bebaxotshanisa befuna ukubabopha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zakobulawayo lazo ziveza ukukhathazeka ngokuphathwa kwabezimoto abazimeleyo, kodwa uhulumende yena engela ezinye indlela zokulungisisa ukusilela kwamabhasi lemichova esebenza phansi kwenkampani yakhe yamabhasi eyezubukho. Isakhamuzi sakobulawayo eluveve umnumzana Maluba Mhlaba usola isandla esilukhuni samapholisa.
Ya lokho kwenzakalayo engikubone kusenzakala izolo, imota zabantu ziyachaywa, siyabulawa, akulanto eyenzakalayo ngalokho. Phezu kwalokho, imota ezimele zithwala abantu kazikho. Kuyesabeka lokho, asazi ukuthi kathi sokujinga kungakhanyi lokuthi kathi sasithi siyalwa sasilwelani ngoba bayi imota kumele zibe lama permit, zibe lama certificate of fitness, zibe le passenger insurance ukuze zisebenze. But nxa abantu bengasavunyelwa ukuthi basebenze, kuthi ukuthi phela bonke la bantwana kade bephila lemuli zabo ngezimota ezitshovayo, so kumele bebe yizigebenga phela, yibo bazabe besibamba inkunzi. So uhulumende nxa engakunanzeleli khonokho, that is dangerous.
Okugcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi semzini wePhumula kwabulawayo, uNkosikazi Phumuzile Ndlovu.
Sibothi yahlupha kakhulu. Kunje ekuseni ubuya nzima ma uye emsebenzini uhamba nzima ukuthi uzungene edrobheni. Le khona i-transport amapholisa awayifuna, ifunakala ayikho emthethweni. So iyabe igijinyiswa ngamapholisa, kusenzakalani, into engafaka abantu ezingozini. I-transport lesayiphiwa i-government ekazubukho. Iya sibona iyaphela, sikwazi ukwenzakalani.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esilemota ethwala abantu, umnumzana Melusi Nyathi uthi amapholisa abathwalise nzima ikakhulu enzikini yedolobho.
Hayi indlela amapholisa ayenza ngayo, hayi inhliziyo yami njengesizalwanisayo sakobulawayo ibuhlungu. Kubuhlungu kakhulu, angazi ukuthi khona uhulumende yena uthini nxa ebona amapholisa arasa kangaka abantu. Angazi sibili ukuthi yena uthi kurayithi ukuthatha ama-truck ayi-2 kalakata zama-truck zigijime phakathi kwesenta lapha e-town zixotshanisa imishova, ziphose zitshaya abantu, ziphose zitshaya abantu. Kuba nzima, abantu vele sebehlezi bahlalele evalweni, kathesi bahlalele evalweni abantu ngoba abasakwazi ukuthi okuyikho yikuyini.
Umongameli wenhlanganiso emela amalungelo abafundi eyeZimbabwe National Students Union, umnumzana Benon Ncube, ukhuthaza uhulumende ukuthi adinge ezinye indlela zokulungisisa ukusilela kwezimoto.
Uhulumende ngesikhathi eletha uZupco wayesithi yena uzolungisisa indaba yokuthi i-transport ama private operators abesedulisa kakhulu i-transport into engakhona ibisikhwele kakhulu. Wathi yena uletha ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okusokusithina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport. Kodwa kathesi nxa sesikhangele-ke isibuyele yalingana laleyo ama-private operators osokutshengisa ukuthi uZupco akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzowenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula, kodwa usefana laleyo problem abesithi bazama ukuyilungisa, okusho ukuthi kathesi ngesimeni esikiso akusela ncedo uhulumende alwenzayo when it comes to transport, but instead laye usefanele ukuthi yi-private operator ngoba sokufanana nje intengo zonke.
Amapolisa akobulawayo njengawo wonke emadolobheni amaningi aweZimbabwe basungule umkhankaso wokubopha izimota ezingelama number plates besithi yizo ezisetshenziswa ngamasela ahlomileyo nazo zonke izephulamthetho. Kuphansi kwalolu hlelo amapolisa ahle aqinisa ukuzingela abemichova lamabhasi abangasebenzi bephansi kweZupco. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umbongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe lakhe lifisa ukudlelana kahle lamazwe entshonalanga lamanye wenze imhlangano embalwa izolo eMelika lenkokheli zamazwe abikwaye sephula ilungelo loluntu agoqela eleVenezuela. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa kukhanya iqinisa ubudlelwano lamazwe akhahlameza uZulu hathi alombuso okhululekileyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ekuluma emhlanganweni wamazwe omhlaba wonke jikelele we-United Nations General Assembly izolo oqhubekela phambili eNew York, uMnangagwa uthe ufisa ukuba eleZimbabwe lidlelane kahle lamazwe ajiyeneyo.
At international level, Zimbabwe has adopted an engagement and re-engagement policy. The policy is underpinned by the principles of mutual understanding and respect, cooperation, partnership, and shared values with other members of the international community. We desire to be a friend to all and an enemy to none.
Kodwa lokhu kuchotozwe ngabantu abaningi abathi uMnangagwa ofisa ukuba eleZimbabwe kubekele phambili lidlelana leleRussia, eleChina lamanye amazwe ancedisa ukuba ilizwe lithole uzibuse. Okwamanje kukhangelelwe ukuthi uzahamba kwele Cuba lapho zakhulumisana lenkokheli yakuleyo lizwe ngokutshiyeneyo. Amazwe entshonalanga ethesa inkokheli yebandla leZANU-PF izijeziso zenotho. Unkosazana Khethiwe Bhebhe olandela ezombusazwe uthi
ubudlelwano abuthiwa abucelwa, but abantu ngendlela abakubona uyiyo ngakhona yikho okwenza ukuthi bafune ukudlelana lawe. Ungabona usudinga usugogoda ukuthi ngicela ukudlelwano lokungane, kuyabe sekuvele sekule abnormality khonapho okunye okungahambi kahle.
UMabhebhe uphinde wathi
especially kuma-super powers, he's not in good books with them, and I think he knows ukuthi kuyabe kumele ahloniphe ilungelo labantu okokubala, abambe kuhle ezomnotho nohulumende kakhe, yekele ukusena nokudlwangudlwangu. Abantu babekelele freedom, kube ne-democracy elizweni. Automatically watshelwa ukuthi kumele enzeni, and uyakwazi ukuthi ubudlelwane benziwa ukuthi elizweni kube lenkululeko yabantu okuthiwa i-democracy elizweni. Amise o-political violence and the engasafisi abantu automatically alone akwenze nje kube possible ukuthi lama-investors abuye, ngoba okufanayo bayakwanisa ukuthi Zimbabwe is open for business, bayebekhuluma to the outsiders, but uthole ukuthi locally kunje kathethi kuley'nkinga zonkezo zamachayina, those things okugebha khona amachayina. Bakhona abantwana beZimbabwe abafundela those same things ezimayining, but they don't get such tenders.
Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF uthi uMnangagwa usebenza katalala ukwenzela ukuba eleZimbabwe lidlelane kahle lamanye amazwe.
Indaba yokuthi akhulumisane lamanye amazwe elungisisa ubuhlobo, elungisisa ubungane, elingisisa ingqubela phambili uvele wakuqala ngo-2017 engena ku-Restore Legacy wabuya wangena njalo ngo-2018 evotelwa i-term yakhe laphakathi kwayo into yokuqala avele wayethembisa isizwe le nto ayethembisa amanye amazwe avele esebenzelana nawo ne-SADC kwaba yikuthi khona uzaba nesikhathi eside njalo uzinikele ukuthi ayenze ukuhlanganisa amehlo bayenze ukukhulumisana elingisisa lapho okwakuphambaniseke khona.
UMasaba uthi eleZimbabwe lilakho ukudlelana lamazwe ethesa inkokheli yebandla lezanu PF izijeziso zenotho.
Ngakho-ke kuvele kufuze kube khona ngoba sikhala kathesi ukuthi khona akwazi ukuthi thina sukusela 2000 kathesi 22 years sikuma-sanctions sivalelwa ngabo-America nabo-Britain labangani babo. Yikho lapho upresident akhuluma khona ukuthi uzayenza i-re-engagement ukhuluma ngendaba yalabo bantu abavele basigocela imigoqo yama-sanctions angazange avunyelwe i-United Nations ukuthi khona kanti kutheni nxa kuthi kwakuyindaba yethu sithethe umhlabathi wethu athi vele kwakuvele kukhona kuvunyelwene ukuthi umhlabathi uzavunyelwa ebantwini kodwa o-Britain kabasafuni lokuthi senze khonaokho azame ukuthi akukhulumisa ukuthi a-a ngingakhohlwa futhi lani umhlabathi eliphakathi kwawo abantu alaluwuthethe laluwuthethe ngodlakela kathi sikhuluma kunje silamakhanda ezinduna asemazweni khona ngapho ama-trophies okufuze ukuthi ngakufika ngokuya international law ngakuyadingakala ukuthi abantu ababulala bonaba bantu bangaphi kambe bahamba phambi komthetho yini ukuthi bejeziswa ngendlela yokuthi bangamamedala.
Okwamanje uthi eleZimbabwe lidlelana kahle lamazwe amaningi
uthi o-Cuba o-Russia o-China bahlezi beyabangani angaze akayikhulumisana nabantu avele ahlezi beyabangani bakhe.
Umlangakho labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngamazwe entshonalanga abethesa umlandu ngokungaqhubi kahle ukhetho lokwephula ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Kip Stube.
Kusenjalo umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-77th session of the United Nations General Assembly osungulwe mhla ka-13 Mpandulwane lonyaka usufika emaphethelweni. Amalunga ebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change aseMelika athi lisasekhona ithuba lokutshengisa amazwe omhlaba ngokwenzakala eZimbabwe lapho kuphulwa ilungelo loluntu kuhlukunyezwa njalo kubotshwa abelimbono ehlukene likahulumende. Bathi namhla balomhlangano ozabe lezikhulumeli ezigoqela ingcwethi ezicubungula ezombusazwe ezivele eZimbabwe ezizachasisa isimo esiselizweni okwamanje ngokuphathelane lodlakela oselubharile ngaphambili kokhetho kanye lokubotshwa kwamabandla aphikisayo abagoqela umnumzana Job Skhala oselenyanga phose ezine evalelwe entilongweni. USkhala walelwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe icala lokuthi watshotshezela udlakela evela emzini wakhe. Lanxa umongameli u-Emmerson Mnangagwa esesukile kwele Melika balokhu beza kuyatshengisela phambi kwamahhofisi e-United Nations emzameni yokubonisa inkokheli zamazwe omhlaba ngenhlupho ezibhekane lozulu weZimbabwe phansi kombuso okhona. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Tamburai Gwegwerere, isikhulumeli se-CCC kwele Melika abayibo abaqoqa ukutshengisela lokhu.
Namhlanje kulama workshops, ama democracy workshops aqoqiweyo lapho uzabe kuhlangana khona abantu ezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukuzwa kulabakhulumayo esinabo. Bahlanganisela uHopewell Chingono, bahlanganisela uDaniel Molokele, uMpiwe Wanke. Bakhona njalo ezinye inkokheli ze-CCC ezivele eZimbabwe ezizabe zikhona ezizabe zikhuluma kuma-workshops lawa aqoqiweyo abizwa ukuthi ama-democracy workshops.
Kungani litshengisela umnumzana Mnangagwa esesukile kwele Melika lijongene ngalokhu?
Ye ukuthi uMnangagwa usehambile hayi besiwazi lokho vele ngoba vele thina besiqoqe ukuthi siyaba sisitshengisela ngomgqibelo sikwazi ukuthi ye uyabe ngekho uyabe sehambile yena ukhulume izolo injongo yethu yikuthi khona kwazakale lizwe lonke ukuthi silesikhalazo ezinjani yena vele hayi uyasizwa noma kungukuthi sikhulume nini kodwa lapha senzele ukuthi nje sibuthane abantu bekhona abantu babekhona bonakale emhlabeni wonke indaba isikhala ngazo izikhalazo zethu izikhalazo ze zokubandlululwa nokuncindezelwa kwabantu eZimbabwe abantu ababuthiweyo abo jobs khala labanye ababuthiwayo ababotshelwe bengamacala abantu bonke abacindezelwayo eZimbabwe yikho esifuna ukuthi sazise elizweni lonke emhlabeni wonke nje ukuthi isimo seZimbabwe similanye
lingathi kukhona yini elivumelana lakho okukhitshwe ngumnumzana Mnangagwa esipha inkulumo yakhe ngolwesine phambi kwamazwe wonke omhlaba.
Yena uMnangagwa ube khuluma kakhulu ngendaba zama-sanctions. Thina sifuna ukuthi khona sazisa abantu umhlaba wonke ukuthi khona hayi ayisiyo le ndaba ephambanisa izinto eZimbabwe. Ama-sanctions ayisiwo yiwo, ayisiwo ayenza ukuthi into zingahambi kuhle eZimbabwe. So thina into esifuna ukuthi siyenze kakhulu ukuthi sibuthane, sibambane. I-demonstration yinto engafukizwayo eZimbabwe. Yikho-ke thina lapha sithezi hayi njengoba singekho thina eZimbabwe kula bacindezeli. Siye sizabuthana, sikhulume, sibaningi. Kuyazwakala, kuyazwakala umhlaba wonke uzabakwazi uzakuzwa ngoba umuntu uzabona laphana ukuthi hawu kanti abantu laba bakhuluma ngani abe sekunalayo ukuthi azwisise ukuthi eZimbabwe kumi kanjani. Hhayi siyanxusa abantu ababuye asibuye ngomgqibelo kusasa siyabe sikhona phambi kwe-United Nations eDurban Hammarskjöld Park ephambili kanye le-United Nations basesekhona abanye abazwisisayo abafuna labo ukuthi bangezwa ngeZimbabwe abakhokheli bamanye amazwe njalo konke lokhu kuyabe kuphuma uma emsakazweni elizweni lonke emhlabeni wonke jikelele ikho-ke hhayi ye sekusekhona siyabe sikhona sibili asibuyeni sonke ngokuningi bethu sine sibonakale sitshengisele sizwakale emhlabeni wonke ukuthi khona ye sithini njengabantwana bezimbabwe sikhangelele ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo njalo sikhangelele ukuthi khona kulungisiswe indaba zokhetho lwakhona ukuthi lube lukhetho oluqondileyo olusemgceke olungelakuncindezelana lokubulalana nalodlakela njalo lokuthi khona sazise umhlaba wonke ukuthi khona hhayi abantu balokhu besabuncindezela njengo uJob Sikhala labanye ababotshiwe.
Umnumzana Tambura Ikwekwerere isikhulumeli sebandla le-CCC kwele Melika obexoxa le-Studio 7 ese-New York City. Loba kunjalo umnumzana Nick Mangwana isikhulumeli sogatsha lwezokwethulwa kwembiko kuhulumende utshele i-Studio 7 izolo kuhlelo olwe-Live Talk ukuthi abantu bakhululekile ukutshengisela nxa befuna ngoba kulilungelo labo. Kodwa uhulumende wakhe uyazama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa impilo yabantu eZimbabwe. Uthe inkinga eziba khona zibangelwa izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe ngamazwe entshonalanga. Abomanyano benhlanganiso zezakhamizi owe-Residents Associations Coalition for Electoral Reform bathi kumele baphiwe ilungelo lokupha imibono yabo nxa kuxotshwa inkokheli zamakhansila ngokuphathelane lezombusazwe kanye lokuthi baziswe ngabafisa ukungena ezinkundleni zobukhokheli inotho lempahla abalayo bengakangeni kulezo zikhundla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenziwe inkokheli ye-Residents Association Coalition for Electoral Reforms owenzelwe e-Media Center eHarare wokwethula okuvunyelanwe emhlanganweni owenziwa eGweru kusukwana esanda kwedlula. Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli se-Reza ulandisa kabanzi ngabakuvumelene emhlanganweni waseGweru.
Sifuna ukuze sibe le-role lathi thina njengama-residents njenge-electorate through i-referendum ukuthi nxa bona sebe-initiatile i-process yabo e-recall sisebebuya ebantwini sivote thina ukuthi hayi recallani umuntu lo kumbe hayi lo sisebenza laye kakuhle asi singafuni ukuthi esikhathini lesi umuntu lo akhutshwe noma thina sisebenza lamakhansile labo member of parliament siyabe sesile-relationship labo.
UKhumalo uthi kunje inhlanganiso lezi sezizosungula ugwalo lweziqondiso oluzosiza ukutsho ukuthi izakhamizi zidinga inkokheli enjani.
Sifuna ukuze ama-political parties nxa sebesenza ama-manifestos abo bathathe ama expectations ethu. Sesibona ukuthi yiwapi ama political parties athethe ama expectations ethu. Yibo esizasebenza labo bona labo. Asoze sisebenze nje lama political parties because ngama political parties bafuna ukuvonyelwa hayi.
Lokho kusekelwe ngesinye isiphathamandla senhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uNkosazana Patience Spanda.
Ezakhamizi kumele zifundiswe kabanzi ukuthi ukhansila kumele ebe ngumuntu onjani ekuqaleni, ngoba masingathi sesinanzelela ukuthi kulezi nsuku abantu begcina sebefaka abantu ababamelayo, kodwa abantu labana kungayisikho ukuthi bafuna ukumela abantu, kuyikuthi bona babe bele zinye injongo.
Kwagcizelelwa isiphathamandla senhlanganiso eye Heal Zimbabwe, uMnumzana William Noah Banda.
Yinto ebulala ilizwe kakhulu ngoba ingqubekela phambili yabe ingasekho. Akwenzi ukuthi umuntu ekhitshwe esikhundleni ngephathi kuyithi esamvotelayo ukuthi ebe khona khona. Yitho kumele simkhiphe thina esamvotelayo umuntu onalo. Ngoba siyakwazi ukuthi usebenza njani emphakathini, sisebenza layo. Umuntu esimthumayo phezulu khona ngapha, weda kubo councilor kumbe parliament, yithi esimthumayo. Ngoba ngase bemkhipha bona hayi sokuphambanisa uZulu, kuthi ukuthi ama rights ethu okuvota asahlonitshwa.
Kodwa umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, uNkosikazi Abigail Muphambi, uthi lanxa evumelana lemibono yabe-reza, kunenye okusadingakalayo ukuba kulungisiswe ehlangothini lwemithetho.
Ayisondaba yama-manifesto, ayisondaba e-advocacy kakhulu, indaba yokuthi lama sihlezi phansi kumbe nxa sithe sahlala sibonisane ukuthi khambe singenza njani, nguphi umthetho esifuna ukuthi utshintshwe, njalo utshintshwe ngaphi, ndlela bani.
Inhlanganiso ezikulo manyano we-Residents Associations Coalition for Electoral Reforms ezigoqela eye-Combined Harare Residents Association, eye-Chitungwiza Residents Trust, leyesimukai Residents Trust, bathi bona sebavumelana ukuba bazosekela amabandla ezombusazwe aleziqondiso ezihambelana lalokho okukhangelelwe yizakhamizi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwamanje sikhangele ezemidlalo. Seliphelelwe ngumphako iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kumkhankaso okudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba olohlobo lwe-T20 ozaqhutshelwa kwele-South Africa ngomnyaka ozayo. Ngemva kokunqotshwa liqembu le-Ireland ngama-runs amane namhlanje emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi lilahlekelwe lithuba lokuphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 okwakuqala kumbali yalo ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngele-Ireland namhla emini. Limpumela ichiye umqeqeshi waleli qembu uGary Brent ephelelwe ngamazwi ngoba iqembu leZimbabwe belitshengise ithemba elikhulu kwimidlalo yezibaya.
I'm absolutely gutted. Girls have put in a lot of work. Very proud of their efforts and
Nidane kakhulu ngoba amantombazana asebenze gadalala njalo kunqotshwa sesikuleli banga kunzima ukwamukela. Sibachayela ihlombe abeqembu le-Island. Kodwa ngiyaziqhenya ngendlela amantombazana adlale ngayo kulomncintiswano.
Kumidlalo yezibaya iqembu leZimbabwe belinqobele Papua New Guinea kwawuqala ngama-wickets ayi-9-2. Kwesibili linqobele Thailand ngama-wickets ayi-6 kuthi kwesithathu linqotshwe ngama-wickets amane ngele-United Arab Emirates. Sikhangele umdlalo wenguqu. Amaqembu adlala kusigaba seKasilaka Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu leZPC Kariba lizadibana lele-Black Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu le-Cranbourn Bullets lizadibana lele-Highlanders ngaseVengere. Iqembu le-FC Platinum lizancikilana lele-Bulawayo City nasemandaba iqembu leyadala izemukela eCape United ngaseNational Sports Stadium iqembu leChicken Inn lizadlala lele wawa ngaseluveve ukuthi iqembu leTenex lizadibana lele Harare City ngaseSakuba ngensonto iqembu leDynamos lizadlala lele Nkezi Platinum Stars ngaseNational Sports Stadium iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana lele Manyika Diamonds ngaseluveve ukuthi iqembu leTriangle lizadlala lele Rentals ngaseGipo ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lomculo elihlabela umdumo werumba elihamba ngegama lokuthi Madlambuzi Super Sounds. Sizwe okunengi ngomuntu kaMili Nkomo we Studio 7.
Isihloko salelidlalante sithi isimemezelo sika Kesari. Nango umholi weqembu.
Ngibingelele emsakazweni Studio 7 obingelelayo ngoSharp Mind Ncube ngokuzalwa ngizala ePlumtree phansi kwenduna uMadlambuzi esigabeni saseBhalimumba. Kutsho ukuthi ama-albhamu esinawo i-full album iyodwa single track eyodwa esiqale ngayo 2020 elesihloko esithi unembeza. I-album yethu i-full album iphume 2021.
Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Bengasithola kunombolo ezithi 061 7433 662. Ngizosiphinda futhi 061 7433 662. Chukuthi ilizwe esisebenza sikulo sase-South Africa. Abangathanda ukuxhumana lathi bengasithinta kulezo number, inumber zase-South Africa.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Amazwi engatshiyela abalandeli ukuthi beqhubeke besisapota, besithengela ama-original CD okwenzela ukuthi lathi singaphela amandla, siqhubeke sibajabulisa ngokubatshayela ingoma.
Uphuma ke enkundleni uSharp Mind Ncube leqembu lakhe leMadlambuzi Super Sounds ngale.
Good Life Talk namhla sikhangela ukwethulwe izolo ngumongameli uEmmerson Mnangagwa emhlanganweni omkhulu owe United Nations General Assembly. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abanini bezimoto ezithwala uZulu abangasebenzi bephansi kweZupco kobulawayo bakhala ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya edinga uqinisa ubudlelwano lamazwe akhahlameza uZulu hathi alombuso okhululekileyo. kuhlelo Woza Friday liviki bese leqembu lomculo elihlabela umdumo werumba elihamba ngegama lokuthi Madlambuzi Super Sounds. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Gumede Said ngisithi yasidibaneni ngo 7:30 kusasa ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.